Kathesi kungathiwa khona kakube lokhetho namhlanje Martin North ama constituents nxa ehlezi enjalo elithumi lantathu ngikhangelela ukuthi thina okwanamhlanje nje singathatha alithumi izano sizwele mhlawumbe ngamathathu asikafiki ku-100% ukulungiselela kwethu ngoba injongo yethu sibisibili ukuthi sibuyele laphana ku-2005 lapho izano PF yayile zero khona lapha eMathebeleni North. Ebhinga North baningi abachiloyo ukuthi khona ama-margins ayehlile okuthi abanye sebesiba lokungani kwesithuka lokwesaba ukuthi hayi ZANU PF kutsho ukuthi sibili iyabuya. Kanti mina nxa mbezwa bekhuluma njalo ngabantu abangazi lo mdlalo wepolitiki. I-by-election ngama-election amalutshwana okutsho ukuthi khona abantu bayathatha ama-resources abo bewafake endaweni eyodwa kuza kuba le mali eziningi eziyafakwa. So akuphintshukutshu kakhulu ebantwini abaningi ukuthi behambe bevota. Bafaka baze bafaka lokunankagwa, bafaka lamabhayisikili, bafaka lezibholane ezifakwa impikitsha kamnankagwa, kwafakwa amagreda, akula nto yasalayo. But badlule inombolo yabo abayithole ngo-2018 ku-general election ngamavoti alithumi lambili kuphela. Now ngamafitshane kutsho ukuthi izanu kayigeyinanga kusukisela ngo-2018. Thina bethu besingeke sakwanisa ukuthi sibaphakamise bonke bengu-18,000 something ukuthi behambe bevota, kodwa sikwanisa ukuphakamisa abangu-10,000. Now lokho kutshona kusobala ukuthi khona ngomnyaka olandelayo kuyimi engimileyo mele ibandla le-CCC, kunguThamisi omileyo emele ibandla le-CCC. Sizabona thina sobabili lo president uThamisi asithola ama-26,000, 27,000, 28,000. IZANU-PF lo-7,000 ayisoze imfike. Ukuthathe lokho kubhale phansi. Ukudliwa kwethu eCholocho South asonto mamhlanga okufuza ukuthi abantu beyibale kakhulu. Kanti bivele i-constituency yeZANU-PF. Akulula ukukhipha umuntu emzini wakhe especially ngesikhathi se-by-election. So ke lokho kungabi yikuthi abantu bebale okuningi kakhulu ngaphakathina wokulahlekelwa kwethu. Sizayibhuqa iZANU-PF iyakuba yi-opposition eMathebeleni North njengendlela eyakuba ngayo yi-opposition elizweni lonke.
Siyabona ukuthi ibandla leZANU-PF likhuluma ngokulungisa elithi ngama-cells elithi ayinsika yokuthi linqobe lina lila kuyini ama-cells ama-structures okwenu lana elikulandelayo ukubona ukuthi ngempela abantu bonke bazimisele ba-register ukuthi bevote.
Amaseli izana ayila maseli lokhuyana okwenzakalayo ngamagemu nje okuzama ukuthi bendoze umnankagwa before Congress ayila maseli mamhlanga. Ngabala abantu ku-ground akusela muntu othanda izana u-PF ku-ground la balutshwana. Plus sesinanzelele ngoba ngizwile ukuthi eBhinga uChiwenga uyabe khona sebizo sobhuku bonke ukuthi khona ebatshela ukuthi ngabahambe beforma amaseli endaweni zawo. Asazi kumbe usobhungu uyakuba ngu-chairman waleyo seli kumbe uyakuba yini. Into abayizamayo nje ukuzama ukuthi bethinta abantu besebenzisa osobhuku besebenzisa izinduna, but abalabantu. Abantu bazahamba sibili bebhalisa azagcwala amabhuku ngoba vele bathatha amabhuku asobhuku abathathi muntu ngenxa yokufisa kwakhe. Lapho ukubuya kosobhuku akusinika ilisti yabantu bakho yesiyiselo yeZANU-PF. Yikunazelela ukuthi even ama-primaries abo adlulileyo lawa ebegcwele nge-confusion because kwakuthatha umuntu wonke lama-supporters ethu. Thina in terms of ama-structures ungabuza abezanu bazakutshela ukuthi siyesabisa ku-ground ngoba thina asila muzi, asila village, asila bhuku lapho esingela mmeli wethu khona. So yindlela esesingene ngayo ku-ground asethuki ngalokho okwenziwa iZANU-PF. Bangaqeda othiwe ngababuyele eHarare thina siyabe sikhona ku-ground and siyahlangana labo ku-ground.